Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 17 kuzivandlela 2018 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabuka ke labo ufakazi obubonakalayo ukuthi uhulumente uzinikele ukuguqula le mthetho ngokupheleleyo. Yikho kusalindwe ngabantu ukuthi kakususwe yona iphosta, kususwe i-iPhone.
Umeli weBhilitane eZimbabwe uthi uthenjiswe nguhulumende ukuthi uzayihlonipha imithetho yelizwe, kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi kabakukholwa lokho.
Iyona into esibona ingabe i-democratic kakhulu ekubeni kungabi nokulwisana ukuthi ngubani umele athathe over.
Ibandla leMDC TMLika lithi umhlangano weCongress yiwo wodwa ongaqeda umbango wesikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai. Isizalwane saseZimbabwe simiswa emthethwandaba kwele Botswana sisetheswa icala lokubulala ilunga ledale lePhalamende lakulelwe lizwe ngenqamu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amavuko amahle njalo. Umeli wakweleBhilitane eZimbabwe unkosikazi eCatriona Lang uthi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi umthembise ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahlonipha yonke imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu. Embikwena wethule izolo enkundleni yeTwitter ngemva kokuhlangana loZiyambi Ziyambi, uLaing uthe uyathokoza ukubona uhulumende ezimisele ukuguqula izinto. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi akulabufakazi obukhomba kuzethembiso zikaZiyambi.
Ukusuthiseka kwakhe uphangisile kakhulu, nxa ngabe ekhangela ebuyela imuva uzananzelela ukuthi ukukhuluma kakwanelanga. Kumele kubonakale ngezenzo phansi ukuthi abantu baphathwa kanjani abaphikisana lohulumende, abakhuluma lokuhulumende angakuthandiyo. Akhangele ukuguqulwa kwemithetho evimbela ukuthi abantu bakhululeke, enjengephosa, enjenge-IPA, leminye imithetho ehlukaneyo ebophisa abantu abakhuluma lokhu abakuthandayo. Ukukhuluma kukaminista kungaguqulwanga imithetho lezenzo phansi akwanelanga, kunenge okufanele kutshintshwe engakathokozi.
Yena uZiyambi Ziyambi seke wakhuluma ngokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA. Kulobufakazi yini kulamanyathelo akhanya ethathwa nguhulumende ukuguqula limithetho?
Ngiyakuka ke labo ufakazi obubonakalayo ukuthi uhulumende uzinikele ukuguqula lemithetho ngokupheleleyo. Yikho kusalindwe ngabantu ukuthi kakususwe yona iphosa, kususwe i-IPA, kususwe imithetho yona liyana eyenza ukuthi inkululeko yabantu ekuzikhulumeni ivinjelwe. Kumele kwenzeke khona lokho. Kungenzeka lokho kuyabe sekubonisa ukuthi hayi uhulumende usenyathelo eqondileyo ukuthi abantu bakhulume abakuthandayo kube lekhetho elikhululekileyo. Ngokuba leyo mthetho nxa ilokhu ikhona, lokho kuvinjelwa abantu abafuna ukuthi bakhuluma abakuthandayo bahlangane lapho bahlangana khona, baqoqa abantu ababaqoqayo. Kuyabe kungakakhululeki indlela yokusebenzela ukhetho olukhululekileyo.
Umeli weBhilitane lo uthi njalo umkhulu umsebenzi osezandleni zikaZiyambi Ziyambi ogoqela ukubona ukuthi ukhetho oluzayo luqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ungathi uhulumende seqalile yini amalungiselelo okhetho akhomba ukubana mpela lolu khetho luzaba ngolukhululekileyo?
ekukhulumeni kuphela ekukhulumeni hayi baseni khona lapho inkulumo indlela ifanele laliyana ebese sifijwele ngaphansi kwamongamelo odlileyo umgabe bakhuluma kahle osekufele izenzo phansi njoba ngisifijile ukuthi uguqule imithetho sike sibone ukuthi amabandla aphikisayo aphathwa njani ababhala ezemibiko esithi media baphathwa njani yikho lapho esizabona khona ukuthi uhulumeni usezinikele okungakanani ngokuphathelene lokulungiselelwa kokhetho olukhululekileyo ekukhulumeni bakhuluma kahle odizenzweni kasikaboni kangako kusenzeka ngokuba phela i-campaign season esingathi isikhathi sokuqoqa abantu ngama-political party kasikenzeke xa ngabe sebesukumile ngobuningi ama-NGO ekhuluma nabo bonke abantu kuzabonakala ukuthi bazinikele kuzabonakala njalo nxa besithi bona abafuna ukuzobuka ukuthi ukhetho luhamba ngendlela efaneleyo esithi ngama-observers avela ngaphandle kwelizwe kungakhathalekile ukuthi bavela ngaphi bayavunyelwa abaphakathi labangaphandle bakhululeke ekwenzeni izinto zonke eziphathelene nokhetho lapho esiyabona khona ukuthi sekusetshenzwa
alubana ulakho ukumcebisa umphathintambo wezemithetho kuyini ongamcebisa ngakho mazwibani ongamethulela wona
kuqakathekileyo ukuthi kuqale umasinyane kuguquke imithetho evimbela abantu ukuthi bakhulume kuguquke indlela amapholisa asebenza ngayo kuqakathekile lokho ngokuba iminyaka yonke le siwabone esebenza ngendlela ekhetha uhlangothi lwezanu p f kumele abantu bakhululeke bagqiniseke nge-voter registration abantu bakhululeke basuthiseke njalo ukuthi izekhi izimele sikhuluma ngama-staff abantu abaqhatshiweyo abangasona commission kuphela kulezinto eziningi ezifanele zenziwe ithiwe imali enileyo izekhi abantu babe le ndlela ekhululekileyo yokwenza izinto zabo akupheleli nje ekukhulumeni kumele kwathi angakhuluma enze yiyo indlela engingamcebisa ngayo ngokuba vele ukuthi kube lokhetho okukhululekileyo bayakwazi ukuthi kudingakalani kudingakala ukuthi umuntu wonke akhululeke kungakhathaleli ukuthi kuliphi uhlangothi
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu oweWorld Economic Forum kwele Switzerland lapho abakhokheli bamazwe atshiyeneyo abazahlangana khona ngeviki ezayo. Bexoxisana ngendlela zokuthuthukisa umnotho wamazwe omhlaba. Umhlangano lo uzangenwa inkokheli yamazwe athuthukileyo agoqela umongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Umhlangano lo uzaqala mhla ka-23 edolobheni leDavos uye phela mhla ka-26. Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda. Ukuthi kuyini okubambekayo umnangagwa azaphenduka lakho kulumhlangano
Ngibona lo president umnangagwa uzalisela lokuthi athole umhlangano labanye abakhokheli abamaza phezulu abanengi kakhulu kwenzela ukuthi abuya kugijimisa lokho akufake ku-ZBC nakuma-newspaper naku-internet ngoba kukhanya usaphitheke kakhulu ngokudinga ukuthi amanye amazwe njalo ubukhokheli bakhe obabuya ngebutho bamukeleke angiboni ukuthi upresident Mnangagwa unamandla amakhulu kangako njalo ulokuhlonipha kakhulu kakhulu okweneleyo emhlabeni ukuthi kungabe kulabantu kumbe abanye abakhokheli abagijimisa ukuthi mhlawumbe bangazalana naye siyakubona vele namanje ukuthi indlela aphathwa ngayo ummeli weBrithani osezimbabwe babo osemthetho wamfaka esikhwameni okukhanyayo ukuthi ubudlelwano lobo buthuthukisa iBritain kuphela ngibona ngani lanxa ezayenza eminye imihlangano upresident Mnangagwa into enkulu ofanele siyinanzelele ukuthi uzathengisa into eziningi kakhulu ngendlela yokuthi ngasikhangela ezokubusa ezomhlaba wonke jikelele ukhanya njengomuntu ongaqinanga olula ngendlela yokuthi wathatha isikhundla ngebutho njalo ngokuthi la akazakali njengomuntu okhaliphe kangako upresident Mnangagwa.
Umkhokheli waseBrithani unkosazana Theresa May uzakuba ekhona, umkhokheli wakwele France umnumzana Emmanuel Macron uzaba khona la elandelayo ubaba Donald Trump uzaba ekhona njalo ubona senelisa yini ukuthola imihlangano ubaba umnangakwa labanye babakhokheli bamazwe athuthukileyo la senelisa njalo ukubakhombisa ukuthi baze eZimbabwe bazevula amabhizimusi
angibone senelisa ukwenza lokho mina angiboni abantu abanjengo njengo Mrs. Theresa May uPresident Donald Trump lo President wase France bephitshela ngokugijima ukuhlangana naye uPresident Mnangagwa ngibone ngani bangahlangana ngenxa yokuthi uyabe bavakatshele nje kuphela okunye ukuthi mhlawumbe uPresident wase France omuyokhanya engelandaba kangaka angahlangana naye kodwa laba abanye ngibona beqala bazaqala bami bezama ukuthi bangahlanganisi kakhulu lohulumende zaPresident Mnangagwa ebengabona ukuthi usebenza kanjani kufanele sinanzeleleke ukuthi umkhokheli weBritane umele wakhe kweZimbabwe loPresident Mnangagwa bafaka lesikhwameni ngendlela ebuhlungu etshengisa ukuthi uPresident Mnangagwa uyaqilwa nje ngesikhatha masuya kakhulu kangaka okuzabuye kushuphela izwe leZimbabwe kakhulu okufanayo lobudlelwane bakhalabo leChina obungala intuthuko obuyilethayo kuzwe leZimbabwe oluthengisa nje umnotho welizwe.
Uthi wena uMnangagwa ngumuntu ongakhaliphanga kanti njalo ngumuntu ongahloniphekiyo nje ongela sithunzi njengomongameli nxa ekhangelwa ngabakhokheli bakwamanye amazwe yini amele ayenze ukuze abe ngumuntu ohloniphekayo
udibo lwakhe ukuthi sekhulile usengumuntu omdala ukhule engumuntu luwana ongelantshukuntu uyakhanya ngenxa umbono ungani into yakhe idiniwe yonke mhlawumbe uyagula akakhanya ukuthi ulamandla lasemzimbeni nje lasekukhulumeni kwakhe kuyazwakala ukuthi asemuntu angahlala phansi athathe ingxoxo nomunye umuntu azwisiseke kumbe abantu bakhwabithe lokhu akukhulumayo khonokho mbona ngani kuzayenza ukuthi izinto angazenza zibe zilutshwane kakhulu sokungathi mhlawumbe angaphitsheka ngokuthumela izisebenzi zakhe aziqhatsheleyo kuhulumende eziyimhlawumbe zikhuluma ngendlela engcono angazi kumbe uvice president wakhe uChiwengwa angaze ngimzwe kangako ekhuluma kodwa nje kube sihlutshwa la isikhiwa lezinye indimi ngibona ngani uhulumende wakhe ungani uthwele nzima kakhulu ekutholeni umuntu owazi ukukhuluma okhaliphile ongaya kwamanye amazwe athole amabhili ngesikhiwa angabuya azosiza umnotho weZimbabwe ngibonani sisaba sesikhathini esinzima kakhulu njengelizwe phakathi kwamanye amazwe.
UDokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMDCT kwelemelika lithi umhlangano weCongress yiwo wodwa ongaqeda umbango wesikhundla somkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai yena olakho ukusuka esikhundleni sakhe yiloba nini. UTsvangirai uthwaliswe nzima ngomkhuhlane wemvukuzane njalo uyelatshwa kwele South Africa. Umbango lo uphakathi kwabasekeli bakhe ababili abathi uMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ukuqala sibeka umthandazo kubaba uTsvangirai ukuthi sifisela ukuba aphole. Umthandazo njalo sicela ukuthi angasinda. Okuqakathekileyo ukuthi sikwazi ukubana ibandla leMDC yi-Democratic Party. And njengoba kuyi-Democratic Party kusho ukuthi izikhundla akusizikhundla zokubekwa zokufakwa izikhundla ezivotelwa ngabantu. And i-constitution yethu iyacaca kakhulu ukuthi yini okumele kwenzakale ma kuyukuthi upresident ma engaphatheka angasakwanisi ukuthi enze umsebenzi wakhe. So i-constitution yethu iyasho ukuthi umuntu ongu-vice president nguyena okumele a-take over ma kuthi upresident akaphathekanga kahle. And ma kuthi upresident use-decide ukuthi ehle esikhundleni kumele loyo vice president abize i-extraordinary congress within a year ukhethwe onguyena ozothatha over isikhundla sikapresident. So ke thina ngoba sesisiya kuma-election kufe kuye wonke umuntu ukuthi ma isikhathi sivuma ukubana leyo extraordinary congress yenziwe kukhethwe umongameli omusha womhlangano wethu. Iyona into esibona ingabe i-democratic kakhulu ekubeni kungabi nokulwisana ukuthi ngubani umele athathe over.
Kodwa ubona usenzeka yini lo mhlangano wokukhetha inkokheli? Alubana uTsvangirai ethe wehla. Sikhangele isikhathi nje esesisele ukuthi sincane kungakayiwa kukhetho.
Ye, ngathi nje yiludubo esizohlangana lalo lolu olokubana isikhathi singabe singekho, kodwa angiboni ukuthi kungaba khona enye indlela engaba democratic ngaphandle kokuthi kubuyelwe ku-constitution ukuthi ngubani u-vice mongameli owakhethwayo ku-congress edlulayo kube uyena-ke omela umhlangano abe ngumongameli. Kodwa-ke sibone ukubana njengoba uTsvangirai wafaka amanye ama-vice president la amabili kuzoba le problem kulokho-ke ngoba labo laba abanye bazofuna ukuthi kube yibona abakhethwayo and then leso kusiba yinkinga-ke lapho.
Bakhona abathi ibandla lenu lilakho ukudabuka phakathi moyo ngodaba lombango wesikhundla sikababa uTsvangirai. Ubona kusenzeka ngaleyo ndlela?
Well, makuyukuthi wonke umuntu uya ngaseqinisweni, angiboni mina ukuthi mabantu abakungabantu abazimiseleyo befuna utshintsho elizweni lakithi, ukuba ngesikhundla sikamongameli kungaba yinto eqakathekileyo ukuthi kungaze kubhidlize iparty. I think masisiya ngedemocracy, makube lokhetho, okhethweyo kube nguyena okhokheli iparty, abadliweyo bakwazi ukubana the party is bigger than the individual. Bangagijimisi ukuthi bafuna izikhundla, kodwa bagijimisa ukuthi bathuthukise
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika. Kulesizalwane saseZimbabwe esimiswe emthethwandaba wakweleBotswana izolo sisetheswa icala lokubulala umqatshi waso obelilunga ledale lephalamende njalo engumlimi omhlophe. UJabulani Dube odabuka ePlumtree ubikwa egwaze umnumzana Isaac Davis ngenqamu wambulala ngemva kokuba uDavis emhlangale ngempama, kubika uMartin Ngwenya.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini wemolopolelo ngaphandle nje wedolobho leHabron besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempelaviki. Ababili laba abakhanye bebonile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 sibandlela ngoba amapholisa athi awakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iHabron. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe, kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho, bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula, wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni, kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesisini. UDube loMaleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi, njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhatshi abalwelesebenzi bahile okungamalisi ikakhulu abeZimbabwe abalabanye babo abasebenza emapulazini.
Kulezi dore eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ama-conditions la ngama-treatment asemapulazini, the majority awezisebenzi ezisemapulazini lapho ngamazimbabwens because ama-locals abangabatswana, abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get there instead. Njalo futhi emsebenzini yona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Umnumzana Dube kanye loMaleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids, yena obesaziwa ngokuthi ngu-Falcon Bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovakatshele imuli kaDavids ukuhambisa amazwi enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kuSabron kuleBotswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthi eqakathekise intuthuko yemaphandleni egoqela ukuvuselelwa lokwakhiwa kwezikolo, amakliniki, izambuzi kanye lokutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Inkuthazo le ivele kungcwethi kwezentuthuko yemaphandleni njalo elilunga lebhinga engomeli webhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi ngakube lamandla kagesi ekwanisa ukuthi noma ebusuku ebone lapha ngabe efuna ukubona khona. Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi abe namanzi abuya ngempompi ezofika emnyango wakhe ewakhele eduze mhlampe kunokuthi ehambe uma ngomude esiya pompi isibhorane ukuthi ekhe amanzi okuthi ehambe lawo eyasebenzisa emzini wakhe. Umuntu osemakhaya laye uyafisa ukuthi ngabe uyathola ukuthi elalele iradio ukuthi iradio ithini amagagasi efika indawo zonke. Uyafisa naye ukuthi ebe nocingo ekwanisa ukuthi lapho afuna ukufonela khona abantu afuna ukubafonela ebe abafonele santali. Uyafuna naye ukuthi engene kwi-intanethi. Umuntu osemakhaya laye ufisa ukuthi ngabe ungaba ne-industry esemakhaya ngamenza ukuthi evuke ekuseni esithi ngiye emsebenzini ephenduka ntambama ebuya emzini wakhe. Uyafisa naye ukuthi ephile impilo efana nempilo ephilwa ngomunye wonke umuntu osemhlabeni. Nakho-ke okudingakalayo yikuthi khona uhulumende nxa efuna ukuthuthukisa abantu abasemakhaya abasemaphandleni kufuze ukuthi befakele amandla kagesi, kufuze ukuthi befakele amanzi okunatha. Yikho okudingwayo emakhaya okuyayenza ukuthi amazwe ethu ase-Afrika la akwanise ukuthuthuka.
Indaba yamakliniki lezibhedlela, bayakhala abantu endaweni eziningi ukuthi izibhedlela lamakliniki akatshana, bahamba imango emide, ngitsho lezikolo bathi zikatshana kakhulu. Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Umthetho kahulumende uthi wona umntwana uma esiya esikolo kufuze ukuthi ehambe isibanga esingange-4 kilometers kuphela, kuzanga edlule i-4 kilometers. Ungadlula 4 kilometers ukuthi uthi umntwana uyabe sehamba umango omude kakhulu ukuthi kasakwanisa ukuthi efunda ngendlela efaneleyo. Umthetho kahulumende okhona. Umthetho kahulumende njalo uthi yena ogulayo kufuze ehambe, kodwa nxa ehamba engahambi umango odlula 10 kilometers kufuze ukuthi ebe sefikile lapho kule klinika angelatshwa khona. Umthetho kahulumende lo okhona. Umthetho wonke-ke nxa uthe wabekwa kufuze ukuthi usekelwe ngemali. Kuyafana kathesi uhulumende lo mutsha uvuselele into kade ivele ikhona ukuthi omama abazitheleyo nxa besiyabeletha akufuzanga bebhadale ezibhedlela, ukuthi abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu akufuzanga bebhadale ezibhedlela, namana-ke ama-over 65 nabo akufuzanga bebhadale ezibhedlela. Ngumthetho. Nxa uthe uhulumende wafaka lowo mthetho, umthetho uba ngumthetho nxa kule mali, kufuze ukuthi usekelwe ngemali. I-policy yethu ye-education kufuze siyisekele ngemali kwezothi izikolo zibe duze laduze, okusho ukuthi uhulumende ngenxa kuye ukuthi ehlela uhlelo lwakhe lwemali ukuthi uyayisebenzisa njani ngomnyaka lo ozayo. Kufuze ukuthi ekhangele indawo ezifana nazo nalezo, athi yena kuleyana indawo izikolo zikhatshana nakhatshana wothi ngiye kwakha isikolo, kuleyana indawo iklinika zikhatshana nakhatshana wothi laphana ngiye kwakha kumbe ngiyevula iklinika.
Indaba yezambuzi-ke ngoba miningi imizi elokhe ingela zambuzi, abantu bazincede egangeni nje.
indaba yama toilet indaba eqhathekileyo ngoba kuluma ngendawo lapho esihamba khona sesiyabeka sesiyafihla izibi zethu esifaka ngaphakathi kwethu indaba eqhathekileyo indaba enhle indaba yokuhlanzeka indaba njalo ethi ukuthi asinike sathola imikhuhlane esuka kulokho esikhipha ngaphakathi kwemizimba yethu isiya ebantwini so ibuhle bama toilet kodwa mina bese ngikhangela ukuthi kwesinye isikhathi lezinye indawo ikakhulu emakhaya lapho sithola khona kulama toilet amaningi mhlawumbe ukwedlula iziphala ukuthi uzibuza ukuthi pho ke ama toilet lawa asebenzani nxa kuyokuthi laba bantu belambi ngoba i toilet ibanhle nxa kuyokuthi umuntu ethole okudliwayo okusuthisa umzimba wakhe.
Umnumzana Prince Dube kusipanda incwethi kwezentuthuko yemaphandleni njalo lilunga leBinga North edale lePhalamende.
Woba nini sikukhuza, woba nini sikukhuza, sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili.
Livuka njani mthokazi omuhle ePlum Tree eBinga koBulawayo Gweru Bay Bridge. Livuka njani livuka njani mavuyana.
Usapelejeni. Usapelejeni. Obani. Obani sikukhuza sithi yekeli umsebenzi yakho emi. Usapelejeni.
Liana yini izulu lapheli ngaba likhona izulu kandaba bayakhala endaweni eziningi zelizwe bathi hayi kome qha kodwa abomkhathi bathi ngani liyathembisa mhlawumbe lizokuna kunsukwana nje ezizayo izala butshelwa ingoma yetangapasi sinini ngwenya
kobani kobani sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emi.
Lelo zwileke udaba silethulele lona olukajaha odabuka ePlumtree obotshiweyo eBotswana esetheswa icala lokubulala umlimi obengumqatshi wakhe. Bayabhala abalaleli lapha enkundleni yeFacebook ngalolu daba uThabani Ngwenya. Uthi yena abelungu kuyomela bafundiswe ukuthi umuntu omnyama naye unalo ilungelo njengomuntu omhlophe. Vusi Ndlovu uthi yena yibo abantu abenza singahlali kahle emazweni waye engabalekanga ngoba nanko seze wabulala. Umsisi Spanda uthi yena chiyanani laye uDube naye ubevikela impilo yakhe bekuza kuba kuhle na alubana kufe yena. Bayakhuluma ke abalaleli ubotshiwe ke uDube esetheswa icala lokubulala umlimi omhlophe uIsaac Davidsa. UDube yena ngujabulani Dube ijaha elidabuka ePlum Tree kutitshi.
Sasithi yekeli msebenzi yami usaphelele.
kwanele okwamanje mthokazi omuhle isikhathi kasisavuma ukubana siqhubeke sisonke kodwa kasihlanganeni kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili. Umeli welebhilithani eZimbabwe uthi uthenjiswe nguhulumende ukuthi uzayihlonipha imithetho yelizwe kodwa abalwela amalungelo oluntu bayakusola. Isizalwane seZimbabwe simiswa emthethweni laba kwelebotswana sisetheswa icala lokubulala ilunga ledale lephalamende. Kwanelo kwalamanje olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.